zvakanaka vateerere.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Mhlolanja 2021 ngu Christ Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Uyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona.
Amapholisa lamuhla aqinise isandla ngokubopha abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo.
Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenzwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezeke ukuze abangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi uvonwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Owathi esisamile.
Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetrolo ledizili kusukela lamhlanje okukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Kuhoza Friday, leviki sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elinesihloko esithi insuku zokugcina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebefika inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 34,171 abantu asebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike amachumi amabili, 27,759. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.9 million ababanjwe leli gcikwane. Labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Elemedika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlasele i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebefike kuzigidi phose ezingamachumi amabili lasikhombisa 26.7 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amane 455,875. Amapholisa lamhla aqinise isandla ekubopheni abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokubopha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Ababone kusenzakala bathi amapholisa amanye abengagqokanga impahla zomsebenzi abephosela abantu laba ezimoteni beminyene kungakhathalekile lokuthi bangaba belegciwane bethelele abanye. Kubikwa kugcwele ezitokisini zelizwe jikelele ngabantu ababotshelwe amacala okwephula imigoqo ye-coronavirus. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kodwa enkundleni yokuxhumana eye-Twitter amapholisa athi asebophe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 393,504 elizweni jikelele selokhu leli gciwane laqhamuka. Kuthi izolo nje kuphela bese kubotshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,560. Amapholisa ithi ababotshiweyo balamacala abalisa awukungagqoki ama-mask iningi lingelihamba-hamba okungekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele lelunga lehlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force, umnumzana efidlela Ncube.
Yebo, abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Yababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe, begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso, besiwa lapho abasiwa khona. Ububi bakhona yikuthi abantu labo babeze ukuzothenga ukuzokondla abantwana, njengalokhu umthetho bavumela ukuthi bangena. Abanye ngabazihlalela eduzani ledolobha bezothenga kuyile lokunye okutholakala edolobheni kuphela. Babe bengabaningi lokuyana ongaze kudinga ukuthi kwethuse, okudinga kuphela ukuthi bafundiswe hayi ukuthi bazibabotshwe, ngoba iCOVID-19 ngeke iluyiswe ngamapholisa, ngeke iluyiswe izankosi, ngeke iluyiswe nge-AK, ngeke iluyiswe nge-button stick. Iluyiswa ngokufundisana lokucebisana le ndlela ze-science zanamhlanje, hayi amapholisa lamasosha.
Ababotshwayo laba sizwa kuthiwa bayabuthelelwa ndawonye kungakhathale yile legciwane leli elikhona. Wena ukubona njani lo?
Yes, sibona njalo nje abantu bebotshwa kodwa kungenziwa i-social distancing efanele yenziwe. Ngakho ke lokho kuyingozi enkulu okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi bathelelane. Sebese ezimoteni zamapolice, sebese ema-police station, ngokuba ngakungela social distancing kule ngozi enkulu yokuthi abantu bathelelane. Kanti ke singakukhohlwa ukuthi abantu baphakathi kosizi, baphakathi kobuhlungu, bayagula, yebo balobuhlungu obokuthi bayagulelwa njalo. Kodwa njalo bamele bondla abantwana, amabhizinisi amancane abathengisa amakhavishi, abathengisa lokho esithi ama-small businesses, bamele bavulwe. Kungavulwa okay kuphela, kungavulwa pick and pay, kodwa kuvulwe lala amabhizinisi amancane ayiyondla abantwana, ayiwabhadala irenti. Abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise, bakwazi ukuthenga izinto, bakwazi ukuthengisa izinto ukuze baphilise imindeni yabo. Le msebenzi le eminye engeke ilethe ukuthelelana kayivulwe, abantu bakwazi ukuthi baphile, hayi ukuvala yonke into ngalindlela.
Umnumzana efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eye-Elections Resource Center isikhuthaze uhulumende ukuba kube ukhetho ukuze indawo ezilabameli abakhitshwa edalele parliamente la kuma council zithole ukumelwa edaleleli. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxotshwa kwamalunga e-MDC alayinzi inkokeli ye-MDC Thinya kenye kushiye indawo eziningi zingasela abameli, kuthi idolobho leHarare selibe labomeya abathathu phakathi komnyaka wodwa osokuchiye ule ngxabangxoza. Abe ERC bathi ungabi labameli kuchiya uZulu esengozini yokwephulelwa amalungelo akhe, besithi kumele kube lokhetho endaweni ezaxotshwa abameli laba, kungakhathalekile ukuthi ilizwe liphakathi wokumelana ne-COVID-19. Obona ngokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni le, umnumzana Solomon Bobozibunu uyachasisa ngalokhu.
So our message is conducting elections during a pandemic. It is a possibility because the responsible authorities, which is the World Health Organization, Ministry of Health, the government itself, you have set out parameters.
Umbiko wethu ngokuthi kulakho okwenziwa ukhetho ngesikhathi salolu bhubhane, ngoba uhulumende labe sebefake iziqondiso zokuba abantu babuthane njani. Ukubuthana lokhu loba kungasikhetho kuyenzakala. Inhlanganiso eziningi ziyasebenza, kungakho-ke kulo hlelo lokwenza ukhetho ngezikhathi ze-COVID-19 kumele lulandelwe.
Uqhubeke esithi izekhi lakho ukuqhuba ukhetho luphumelele ilandela iziqondiso ze-lockdown. Lokhu kusekelwe ngumkhokeli webandla le-Ideas Party for Democracy, IDP, umnumzana David Chamuka esithi ibandla lakhe lizaqhuba ukhetho lwabameli balo kusasa lisebenzisa inkundla zebulenjini, i-online voting, okuyinto engasetshenziswa nguhulumende.
Kunendlela eziningi zokuyenza ngazo ama-elections, especially umthetho uthi abantu singabuthani ndawonye.
Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi njengebandla bazamelela izekhi ukuba yenze kusemandleni ayo ukuze ukhetho luqhutshwe.
Thina njengebandla le-MDC asilakho esingakuphawula ekutheni ukhetho kumele lube khona kumbe lungabi khona, ngoba lathi singabadlali kwezepolitiki. Izeki njengonompempe yiyo okumele yenze konke ekuqinisekeni ukuthi ukhetho luba khona.
Isiphathamandla sezekhi uMnumzana Qhubani Moyo uthi izekhi ilandela imithetho kahulumende ekuba abantu bangabuthani.
I-Electoral Commission izekhi isebenza ngaphansi kwemthetho welizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezekhi ufuze bangene besiya khuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Owathi esisamile ukuthi senze ama-election.
Asenelisanga ukuthola imibono ye-ZANU-PF ngalolu daba, kodwa umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi watshela idale lephalamende kunyanga epheleyo ukuba uhulumende uzalandela iziqondiso ze-COVID-19 lokuqakathekisa impilo kulokuba abantu bafe besiyavota. Indawo eziningi emadolobheni nasemaphandleni kaziselabameli edale lephalamende ngemva kokuxotshwa kwabameli babo be-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. I-MDCT yenza lokhu ngemva kwesinqumo sedale le-Supreme Court sokuba i-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kayisiyo ile mvumo yokunqanda abameli bephalamende labamakhaya lokuba uNelson Chamisa akakhethwanga ngokusemthethweni. Lokhu wahle kwenza ukuba ibandla leli elalikhokhelwa ngumakhuphe ngomnyaka ophelileyo lingakayi kuCongress lihle lixotshe abanye abameli ibethisa ala lokulandela uChamisa. Abe-ERC bathi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuba abantu abasendaweni ezingasela abameli kabasela lizwe endabeni zentuthuko, abasela abamelayo kuthi njalo belenhlupho abafisa ukuzifikisa kuhulumende ngalezi zikhathi zokubhekana nobhubhane lwe-COVID-19. Nalapho selibuyile ijekiseni lokuzivikela leli gcikwane, kabakwazi ukuthi bazakwabela ngokulingeneyo nalabo abalabameli edale lephalamende. Bathi abezekhi bacatha ngomunwe nxa besithi kabafuni ukufaka impilo yabantu engozini ngoba amazwe amaningi awezikazi le-Afrika aqhube ukhetho lokudinga umongameli lamalungu edale lephalamende nyakenye lalo nyaka ukugoqela ele Melika. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngamandla kagetsi eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ithi isikhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela namhlanje. Iningi lithi lesabela ukuthi imbadalo yempahla isizakhuphuka. Idizili sizathengwa ngamadola edlula kancane alikhulu ilitha eyodwa 105.56 ngemali yeZimbabwe, kuthi ngedola leMelika ibe i-$1.27. Ilitha eyodwa yepetulo ehlobo lwe-E10 isithengwa ngamadola aphezulu kwalikhulu $104.82 ngedola leZimbabwe, kuthi ngeleMelika ibe i-$1.28. Ubuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe.
Athethi ama-businesses kawana mali, abantu makhaza kabala mali. Angiboni ukuthi ungani bekhwezile i-petrol le-diesel. Nxa sikhangela futhi ukuthi kathesi njengoba izulu lisina kanje, kunama-faults amaningi awezisa abangukuthi abantu basebenzise i-petrol le-diesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenze ukuthi intengo iqonge ezitolweni, ama-business baye bengelandlela yokuthi barikhaze izimali zabo. Siyakwazi ukuthi ama-network operators banama-generator ngoba amandla kagetsi ayahlupha lapha eZimbabwe. Ama-motorists bengabe balutshwane, kodwa esikubonayo ukuthi ama-businesses okumele basebenzise i-fuel leyi ukuthi baqhubeke in production yibo abazahambisa intengo yangikhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-inputs abo. Esikukhangeleleyo ukuthi inyanga le ingakapheli kumbe nge enyangezayo uzabona ama network operators bese apply ku portals ukuthi ba kweze
into yabenza ukuthi kungakhwezwa amafutha la njalo lentengo ingakhuphuki
ukhuluka aqale akhiphe iminye imithelo ekhona ku petrol le diesel engakhipha eminye imithelo ekhona intengo ingehla futhi petrol le diesel yakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mithelo eminingi ekhona ku petrol le diesel labafutha lawa awuhambisi so imithelo le ingakhithwa uzothi intengo istabilize bitha kodwa uhulumende uyabe edinga imali so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla sibili.
Umnumzana Masimba Kutjera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lakwamanye amazwe womhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibutho elithina umbuzo wakule Myanmar elivimbe inkundla zokuxhumana ezigoqela eFacebook ukwenzela ukuthi abantu bengethuli okuhambelana lokwenzakale kulelo lizwe. Ibutho lathuna umbuzo lesithi kugcwele ubukhohlakali kuhulumende. Sebekhulumisana abanye kudala leCongress kule Melika abafisa ukuba wayengumongameli uMnumzana Donald Trump engasavunyelwa impilo yakhe yonke ukuthi ancintise ukhetho ngoba kuthiwa wajojozela udlakela. Le ncwadi zemithetho zithi kungasetshenziswa esinye isigaba sesisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe lokhu njengoba kukhanya engani idala lesenethi kalisoze lijezise uTrump ngokuthoniswa kusetshenziswa lokho kuthiwa yi-impeachment. Umthethondaba owe-International Criminal Court usuthole uMnumzana Dominic Ongwen owayikhokela ibutho le-Lord Resistance Army elamacala edlula amajumi ayisithupha 61 ngokubasela impi yomvukela nokunye kwele Uganda.
Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukiswa kwabesifazane abasakhulayo bathi ukugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli wele Melika ongowesifazane wakuqala kubanika ithemba lesibindi sokungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe lakwezinye ingatsha zempilo. Unkosikazi Bethu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uyawujabulela okwenzakala kwele Melika.
Siyakwamukela ngezandla zombili ukugcotshwa kukaKamala Harris njengomsekeli kamongameli kwele Amerika. Okwenza sikwamukele ukuthi uKamala Harris ngumuntu wesifazane, okutsho ukuthi bakhona eMelika ababona efanele ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe abakhokhele noma nje engumuntu ongumama aphinde abe ngumuntu onsundu, okutshengisela ukuthi laba abantu beMelika sebevuleke ingqondo, sebebona ukuthi ukuba lejwabo elimnyama lokuba ngumuntu wesifazana akutsho ukuthi ingqondo zimfitshane. Lokhu kutshengisela ukuthi iAmerica isisebangeni eliphambili ngendlela ababona ngayo abantu abangomama langohlelo lwabo lokuthuthukisa omama ukuba balinganiswe labo baba. Kuyisibonelo esihle kakhulu kwamanye amazwe ikakhulu lawo asakhangelela abantu besifazane phansi.
Bethu, ubona ngani ukungena kukankosikazi Harris kuhulumende wakwele Melika kulakho na ukukhuthaza abesifazana kwele Zimbabwe ikakhulukazi abasakhulayo ukuthi labo bezame ukungena kuzikhundla zobukhokheli kungatsha ezitshiyeneyo emphakathini?
Ukugcotshwa kukaKamala Harris esiba umsekeli kaMongameli weAmerica kwamukelwe kuhle ngabesifazane abaningi kweleZimbabwe. Babhalile ngobuningi babo bemenzela amhlophe okutshengisele ukujabulela okwenzekileyo. Kupha abaningi ithemba lokuthi abantu besifazane bazawathola amalungelo alingana lawa abantu besilisa ngelinye ilanga. Thina njenge ithemba for Girls Trust sisebenza lamantombazana asakhulayo asesikolo. Kuyasijabulisa kakhulu ngokuphakama kukaKamala Harris esikhundleni esikhulu kangaka eMelika. Lokho sikubona kuyisibonelo esihle enhlelweni zokuthuthukisa amantombazana kwelakithi. Isenzo lesi seAmerica sikhuthaza amantombazana asakhulayo ngokubatshengisa ukuthi umuntu angaphumelela emfundweni yakhe, amathuba okuphumelela maningi njalo kawapheli. Ithemba for Girls Trust ivele ihlose khona ukuthuthukisa amantombazane ngokuba khuthaza ukuba baqede isikolo sabo, baqhubekele phambili benze imisebenzi ebonakalayo. Kuyisifundo esihle kiwo amantombazane ukuthi babe lamaphupho amakhulu ngempilo zabo, sebenzele lawo maphupho ukuba afezeke. Amantombazana kabalwele ukuphumelela lokukhokhela ezigabeni lapho abaphila khona, kababe lesifiso sokukhokhela lapho abayabe bekhona.
Lo ngunkosikazi Bedu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni eBulawayo. Kwezemidlalo, omela abadlali benguqu uGeorge Leda usethuthele elizweni laseTanzania ukuze ayedingela kuhle abadlali bakweleZimbabwe imisebenzi kulelo lizwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uthetha uthi abadlali kanye lamaqemba wenguqu bangasizakala kakhulu nxa abadlali baseZimbabwe bengathola amaqemba okudlalela ngasempumalanga kanye lasenzikini yezwekazi laseAfrica, njengoba kweleZimbabwe umdlalo wenguqu umiswe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Tiri kubatsa watambi, siphathisa abadlali lamaqembu singapha ngoba nxa singatholela abadlali imisebenzi lapha okulokhu kudlalwa khona umdlalo wenguqu balakho ukubhadalwa iholo labo kungamadola aseMelika. Lokhu kuzaphathisa abadlali ukuba banakekele imuli zabo, ikanti amaqembu lawo ayathola imali zokusebenzisa mihla ngemihla ukuze inhlelo zabo zingafadalali.
Imidlalo yeli kweleZimbabwe icine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019, njalo iqembu le-FC Platinum yilo eliphethe isicoco. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhuphe umbiko ekupheleni kwanyakenye ukuba imidlalo yalo nyaka yeligi kumele iqale ngenyanga kaMbimbitho, kodwa lokhu akusafezeki ngemva kokuba umkhuhlane we-COVID-19 usuke wamemetheka njalo. Ngalokho-ke uDeda uthi kungcono ukuba amaqembu kweleZimbabwe asisele amaqembu akwamanye amazwe abadlali kulokuba babe belokhu behlezi bengenzi lutho.
Wonke ukwendisa watambi kuloni kuno itakuti
ubusa abadlali emasisweni bulakho ukutholisa amaqembu imadlana eyokuthi babhadale labo abadlali abazabe besele ekhaya, ngoba sonke siyakwazi ukuba iningi lamaqembu omdlalo wenguqu waleZimbabwe adonsa nzima. Ngalokho ke kungcono uba abadlali babuye ngapha bazitholele okuyimadlana okokuthi baphathiseke kulokuba bathone behlezi, abanye babo bagcine sebebhema lokunatha izidakamizwa.
Abanye babadlali abaphathiswa nguDeda uba bathole amaqembu okudlalela kwamanye amazwe ngababalisa uPerfect Chikwende, uPrince Dube, uLast Jesse, uBruce Kangwa, uTenda Induru kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ve sesisi deiskati ike mbule mokis connection ilituli abanye sebe tabanga ukutise lafa kantika ibitwasile inyanga nangu umkokele weke mbu umokinube
kuma windota we have a plan we have a masi ukutisu pumile ku music kona esinis kalanga kumbesi lewele wazasi doktor wanga wana lumaka linga pasi nove silele nove kumbula kutikuti umabwele indoti kangele pasi ya vinga lalanga ikumbula manja wa wani mawe bola usungeko ku music wawe kama nguti se wile kumbu se pro kati awe ave sa plana
idlala teleli lile ngoma esiyisikhombisa ezivalisa ethi kobanyawo indoda emadodeni insuku zokucina izitha zami kumona COVID-19 kanye lethi mama wami
Pato kuvaliwe madoda efemabhoda Nasesikolweni emadoda abantala wasakwazi ukwezisasa labo madoda Uyiza njalo tabajebi Anodinga ulwazi fana kamdala Yey ndoda kwabanzima enyame ndlovu phase Red Bank Lalela usuthi nomsalukazi bese emhlanganweni Awu baba yathi sengiyakhayela wonke umuntu lapha ule corona mina yimi ngedekela corona becela ukuthi yethathe corona yami ekhaya ngale ugogo ezama ukuthi imaski madoda
abangathanda ukuthenga idlalade ncube balithola njani
ezama inombolo yena umokisi ngokwakhe isezimbabwe nenombolo angazi bafaka mali okuze njabo 0774415888 ekugcibele so izinamba zami ezimbabwe ezomfana umfana wami udinga ulwazi ncube onguyokuculayo lapha bebabili u-0778139430
yiwampi amazwi ongawatshila abalandeli
ngabasixhase bengathengi emaseleni laba ngabatshontshe umusic wethu thina siyaba sisebenze nzima labafana kulapha ama-members siyatraina siyazi ukuthi sithathe eside yenzani ikompoza siye-rekhoda izistudio zethu zikhathana siye-rekhoda kuyimali sibe sesiyenza ama-CD kuyimali ngiyabonga kakhulu abalandeli mali ngaba lisincedisa ngakhona lokho
uphuma ke enkundleni uMoki Ncube leqembu lakhe leMoki's Connection ngale
uyabona ufika kumafa kulesikolo laphana maqondana lo muzi kase bukufunani madoda isikolo sona lesana ulesandla esikhulu uba kubuthi ukuthi abantwana bafunde madoda wacha njalo ulubhekise phansi khona lekombimba nansiyana isibhedlela ebese sile minyaka eminingi kakhulu madoda sonke sihle sibhala sesiqalisile bakithi ukuphakama sosemaduze nje ukuthi sisebenze ngenxa yakho babuphuma ukubalisa yikuthanda abantu ungazuyehle phansi kogwamagwama bazokutshela
singekehlukani ngesikhangele inhloko zendaba Amapholisa lamhlanje aqinise isandla ngokubopha bephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje kukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.